sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani isilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nkwenkwezi 2021 nguChris Dande. Uxolo mhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2024. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union kumbe i-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini 2% nxa kuqathaniswa le golide elathengwa nyakenye ngesikhathi esifanayo. Lanxa uhulumende sithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola lemelika kuphela, lokhu yikho kanye okwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu i-higher education and tertiary. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho. Wabotshelwa icala leli ngontulikazi ngomnyaka ka-2022, wasevunyelwa ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uzagwetshwa kusasa. Okunengi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umanchi uFeresu Chakanyuka uthe kumele uMasaraure evalelwe ngoba kulobufakazi bokuba icala aletheswayo likhulu kakhulu njalo lilakho ukuthola isigwebo esilukhuni. UMasaraure ubikwa waloba enkundleni eTwitter ekhuthaza imithethwandaba ukuba ikhulule unobhala jikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere. Isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuba kuyabethusa okwenzakala kuMasaraure olwela ababalisi ilizwe lonke jikelele. Umoyo uqhubeke sithi kuyamangalisa ukuba icala leli lenzakala ngontulikazi 2022, kodwa abathutshisi bebethatha isikhathi eside ukuba balithonise. Uthi lokhu kubanika intshukuntshu yokuqhubeka belwela ilungelo lababalisi.
Kina-ke njenge-ATUS labanye abaningi babona lokhu kuyikuchemela phezu kwekukhululeka, ngoba uMasaraure indoda adilisana eholo lababalisi eliphansi, mhlawumbe isici sakhe ku-Second Republic ngesokumela izisebenzi. Okubi-ke ukuthi uhulumende esebenzisa ezomthetho ufuna ukuvimba ukuthi izisebenzi zikhulume iholo lakhe.
Olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi le yindlela yokuba izisebenzi zingaphakamisa amakhanda ngeholo eliphansi lesimo somnotho.
Utshengisela ukuthi lokhu kuhlukuluzwa yinto esibona kubeke isenzakala kusukela esiqalisa ukukhokhela indaba zamatitsha, kakhulu indaba zokuthi bengezelelwe imiholo, njalo imiholo le ibhadalwe ngemali ethengayo engama-US dollars.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mduta uthi kumele abantu abaphikisa uhulumende bakwenze belandela imithetho yelizwe.
Sikwazi ukuthi ilizwe lelilalwelwa singaze silithengise silithathe ize.
UMasaraure wabotshelwa icala leli ngomnyaka ka-2022, kodwa waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokumela ababalisi bona abathi iholo abaliphiwa nguhulumende liphansi kakhulu. Ingcitshi ezicubungula ezamalungelo ezisebenzi zithi uMasaraure uhlukunyezelwa umsebenzi awenza ngesikhathi owaye ngummeli wezengeza edayile parlamende umnumzana Jobs Kala esejele lapho ayisikhulumeli sakhe njalo ikhuthaza kakhulu ukuba akhululwe okusenjalo idayile ayikho namhla lidlulisele phambili isicelo sika Neville Mthwangwa sokuhlawula isibambiso sebail uNeville indodana yomphathi ntambo kakhulumende obona ngezabe sifazana lamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa lesikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mthwangwa uNeville ubotshwe ngeviki edluleyo esithi sayicala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni umthethondaba unqume ukuba aphenduke ngomvulo ngeviki ezayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini nxa liqathaniswa lalithengwe nyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathi ntambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando wazise lokhu esungula uhlelo lokukhuthaza abemba igolide ukuba bathengisele uhulumende. Igolide elithengiselwe inkampani yeFidelity Gold Refineries eyiyo ethengela imele uhulumende lehle lasuka ku 8.57 tons lafika ku 8.4 tons. Uhulumende ukhangelele ukuthenga igolide elingamathani angamachumi amane kusiya phela lumnyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezenotho njalo isebenza lenhlanganiso yeDisability Rights Center umnumzana Masimba Kutshera.
Ngibona njenganokuqakathekile sibili ukuthi uhulumende azame amaqhinga akhe wonke awokuthi abathengisa igolide balethe igolide uFidelity Gold Refinery. Ngoba siyakwazi ukuthi imali leyi isekelwe yi-gold lamanye ama-minerals. So ungatholakali kwegolide uzatsho ukuthi imali ezaba khona emkambeni kumbe imali ezaba khona yokuthi abantu basebenzise iyabe ingekho nxa khangele ugovernor ispeech yakhe ubesithi yena imali ezaba khona izaba ihambelana le golide elikhona. So nxa kuyukuthi igolide liza lutshwane mbijana utsho ukuthi kumele akhiphe enye imali ku-circulation.
Kungabe kuyini okubangele ukuthi inani legolide elithengwe leli libe lisehla kunokwenzakalayo na kweze notho okubangela lokho?
Hathi okwenzakalayo ukuthi uhulumende nguye wodwa ovunyelwa ukuthenga igolide kuma miners. Wodwa imali athenga ngalo igolide iphansi. So ama small scale miners bahle bethatha igolide lawo bezame ukuthi balithengise phandle kwelizwe lapho abathola khona inzuzo eningi. So kumele uhulumende azame ukuvala ama leakages lawo. Kodwa kumele uhulumende njalo engezelele imali abhadalayo nxa ebhadala ama small scale miners, ngoba abantu bayabe limayine i-gold sibili kodwa bayabe belismagla lisiya phandle kwelizwe ngoba bayakwanisa ukuthi bathole inzuzo ephezulu nxa kuyukuthi balithengisele phandle kwelizwe kumbe ukulithengisela abanye abantu abangayisiwo uhulumende.
Intengo yegolide la iqhubekela phambili isehla ku-global market. Lokhu kutshoni-ke nxa sesikhangela amandla emali yeZimbabwe gold.
Uzabona ukuthi yiyo indaba eyenza ukuthi amazwe amaningi achiyane lokuba le-currency eyayisekelwa ngama-minerals lawa, ngoba intengo yama-minerals iyatshintshatshintsha. Kwezinye izikhathi iyakhwela, kwezinye izikhathi iyahle iyehle. So nxa kuyukuthi intengo isiyehlile sokusitsho ukuthi igolide oyabe ulalo nxa ukuyukuthi ubambe i-currency leyo amandla awemali azehla njalo ehambelana lokwehla wemali emkambeni global market.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Disability Rights Center, ube secingweni lo Tabo Kancube we Studio 7 ekwelebilitane. Lanxa uhulumende esithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola lemelika kuphela, lokhu yikho kanye ukwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu e-Higher and Tertiary Education. Lolu gatsha lwazise ukuthi imali yemihlobo ibiza amadola emelika angamachumi amahlanu, i-50 US dollars. Ugatsha lwendaba zasekhaya lolu lubhadalisa abantu abathatha incwadi zokuhambisa amapassport ngedola lakwele Melika. Abahlaziya ezenotho bathi ukwenza kukahulumende lokhu kwenza ukuthi abantu bengabile themba kumali yeZimbabwe entsha, iZimbabwe Gold. Bathi nxa uhulumende efuna ukuthi abantu besebenzise imali, kumele ingatsha zakhe zisebenzise zona kuqala. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi izitsheso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZanu PF yizo ezibangela ukuthi abadabuka eZimbabwe bengene kulelo lizwe ukuyadala amacala. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisebenzise izigidi ezingamachumi amahlanu zamapula, i-35 million pula, ukuhlawula abalimi abathi bantshontshelwa inkomo ngabeZimbabwe. Intatheli zindaba iStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UMasisi uthi kumele abe eBotswana babekezelele izalwane zeZimbabwe ezibhekane lesimo esinzima somnotho ngenxa yezijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZanu PF ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ubekhuluma emkhosini wokunika inkomo izakhamizi esiqintini seBopirwa duze lomngcele weZimbabwe kuyindlela yokubuyisela izifuyo okuthiwa zantshontshwa ngabeZimbabwe. Abalimi baphiwe inkomo eziphose zifike inkulungwane ezintathu, i-2891. UMasisi esithi ubonga uMnangagwa ngokumlalela phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo.
Kuqakathekile ukuthi ngibonge umongameli Mnangagwa phezu kodaba lolu silobudlelwano leZimbabwe, kodwa kulabanye abangazwisisiyo ukuthi kungani sizwana leZimbabwe. Angithi abantu beZimbabwe izihlobo zenu.
UMasisi uthi uyakwazi ukuthi kulabanye abathi ngabe leBotswana liyahlanekela eleZimbabwe likhuze okwenzakalayo ngoba kulokusola ukuthi kukhona ungahambi kahle ngendlela uMnangagwa aphethe ngayo intambo zombuso.
Abanye bathi iZimbabwe kukhona engakuhambisi kahle, nakhona lapha eBotswana bakhona abakholwa khonokho besithi iZimbabwe ilizwe elilombuso oloncindezelo, ngakho kumele sikhiphe ilizwe lethu phezu kwalokho. Kodwa mina ngithi ngizaqhubeka ngikhulumisana kuhle leZimbabwe.
Uthi izijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga izwe ezenza abeZimbabwe ukuthi bangene kwele Botswana bedala amacala, ngakho uyazwisisa isimo sabo.
Nxa abantwana bebulawa indlala bayangena bathathe okungafanelanga ukuthatha, bayangena khonapha bezontshontsha ukuthi babambe ithumbu.
Kodwa ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube kavumelani lombono kaMasisi.
Asonto esingathi thina ibangwa ngama-sanctions leyo izijeziso zenotho, kodwa ibangwa yikuthi abantu eZimbabwe bayalamba ngenxa yokubuswa kabi, ngenxa ye-corruption ephezulu, ngenxa yosizo olukhulu obelungavimbeleka ngokubusa kahle eZimbabwe. Yikho kudingakalayo kuphela umbuso oqondileyo, umbuso ohlonipha amalungelo abantu, umbuso owamukelekile ebantwini beZimbabwe emhlabeni uza kwenza ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe, abantu bangadingi ukuthi baye kwamanye amazwe.
Omele iZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifa Schuma uthi noma nje kulo daba lwezijeziso zenotho abantu bekhaya kumele baziphathe.
Mbona ngathi uhulumende for the sake of abantu bakhe wenze kahle but lakho kutsho khona lokho ukuthi lathi singabantu bekhaya abantu bake bazinoka amakhwapa ukuthi uvuke kusasa usule inkomo ezingu-100 ulele ungalankomo izolo asonto enhlele
uMasisi uthi angeke avume ukubona abeZimbabwe behlupheka njalo abeBotswana bengakhohlwa ukuthi kusasa kungaba yibo ukukhuthaza njalo amazwi angentshonalanga ukuthi aqhubeke ekhulumisana leZimbabwe kudingwe indlela yokwesula isijeziso zenotho eleBotswana liqhubeka lisindwa ikungami kuhle komnotho kweZimbabwe sekungene abanye bezokwemba igolide ongekho emthethweni kukanti abanye betheswa umlando odala amacala njalo nje ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Abesifazane abavotayo kwele Melika bayidlula ingxenye yabantu belizwe lonke abavotayo. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stens ulobe lolu daba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuthi uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuhuga abavoti besifazane. Okuningi okumunyethwe ngumkhankaso okhetho lwalomnyaka kugxile kumithetho yokususa izisu i-abortion lelungelo lokuzithwala. Kodwa abesifazane bele Melika babhekane lokuningi kulokususa izisu nje kuphela okwenza imikhankaso igoqele lezenotho ezempilakahle lokwephulwa kwelungelo loluntu lomthetho. Esigabeni seMinnesota, ovotayo unkosikazi Rebecca Jensen uthi uMongameli Joe Biden kumele anconywe ngoba wenza okumele kwenziwe.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important and healthcare. I'm a nurse.
Ngibona indaba eziphathelane lezemvelo ziqakathekile. Ngibona izomnotho kunyeke lezempila kahle ziqakathekile. Ngingumongikazi njalo ngihlala ngidibana lomkhuhlane we-COVID kaningi-ningi. Wonke umuntu uthi sesedlula isikhathi segciwane kodwa hatshi.
Esigabeni seNevada, ovotayo unkosikazi Julie Benbe ufuna ukuthi umnumzana Donald Trump akhethwe okwesibili.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working. The gas price.
Wayesenelisa umnotho welizwe. Kwakungelani. Kwakulokubambana. Sonke sasisebenza. Intengo yamafutha ezimoto yayiphansi. Ngithi wayengukhokheli woqotho. Umuntu olungileyo. Othanda ilizwe lakhe. Wondla umdeni wakhe olesizotha. Siyamfuna njalo.
UBiden ulomkhankaso oqophe abavoti besifazane ngohlelo lwesigodlo seWhite House esiphathelane lokucwayisisa kwempila kahle yabesifazane.
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board.
Ungakhangela ukuphumelela ebesikwenza kwezemithi emhlabeni jikelele. Kodwa abesifazana abananzwa.
Umkhankaso kaBiden wethule ugwaliba ngelanga labomama ele Mother's Day ochothoza imigoqo kaTrump yokwehlukana kwezimuli zabokuza olulotshwe ukuthi lungisela omama abasempilweni yakho vimba uTrump. UTrump utshele umhlangano wabomama bezokholo lwesiKristu ukuthi uzaletha ukuthula kuzwekazi leEurope. UTrump uzama ukuhuga abavoti besifazane ngimbiko yokuqinisa isandla kwabephula umthetho lodaba lwezokungena elizweni ngokungekho emthethweni.
I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe. But they loot the jewelry, they take their
purse. Nalifuna ukuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni bengangeni ezindlini zenu ngamafastela balintshontshele. Kumele livotele ukuthi sisuse isehluleke esingu Joe Biden ngokutshetsha.
Inhlanganiso yeCenter for American Women and Politics ithi abesifazane yibo abaningi abavotayo kukhetho lukamongameli kusukela ngomnyaka ka-1980. Ngomnyaka ka-2022, inhlanganiso yePew Research yaveza ukuba uBiden wathola amavoti abesifazane adlula akaTrump ngokuyisilinganiso sokulithumi lanye ekhulwini 11%.
kwezabahlala kwamanye amazwe e-diaspora, umongi ozalwa eZimbabwe esebenza eNorthern Ireland, umnumzana Alexander Mathe, uthi baningi abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi yokonga, abakhulileyo asebephila nzima ngenxa yokuswela umsebenzi. Umathe uthi abahluphekayo laba babhadala imali efika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zamadola eMelika, i-6,000 umuntu munye ngamunye ukuze beyefika kulelo lizwe. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abehluleka ukuthola umsebenzi sebephila ngokunikwa ukudla nguhulumende.
Kakhulu okwenzakalayo ukuthi kulababuya bengama healthcare workers obekungani kuyikho bekuvamile kulezi nsuku. So uyathola ukuthi ama challenges abeke bahlangana lawo ukuthi bathi bese Zimbabwe khona ngapho bathenjiswe umsebenzi. Umsebenzi wangkhona uthola ukuthi bengela ama hours ukuthi besebenze. Bathi befika ngapha uyathola ukuthi abala msebenzi kodwa babe sebevele bafika khona apha then employer abebabhadalisa izimali uthole ukuthi umuntu ekhiphe imali engange-£5,000. So ethe fika ngapho uthole ukuthi indlela ababehlala ngayo babekuma-squatters uyathola ukuthi babeyi-4-5 erumini encane. So iwa ama challenges avamile uyathola ukuthi abanye bakhona khona abasebenzi kodwa abantu nxa beseZimbabwe bayibonana abantu bayasebenza but kabe sokungani kunzima.
So umuntu nxa esekubanga lelo uyabe sephila njani? Akusithele lawo ngabe uphakathi kwabanye abanjalo yini?
Angitsho mina ngibuye ngendlela engani i-straightforward because indlela yokubuya njengonesi uyabona into ziyabe zihlelekile so uyabukwazi lapho yakhona konke kuyabe kulungile. Ngabe kusendleleni yangkhona kodwa kaningi baphila ngama food banks yabo. Ama food banks yilawo ukuthi kulabantu ababe donate okokudla then bese bekuyisa kuma church so abantu babe siya khona hapo besiyacela ukudla bephiwa bencediswa. Into ephilayo le Dube, into eyenzakalayo kathesi ngikhuluma kunje into ekhona.
Kusinda kangakanani nje ube umuntu ekhangelelwe ukuthi uyabe ethumezela ekhaya okuyimadlana khonokho nje akuthola njalo ebhadala i-rent khonapho lezi zinto?
Ngisho ukuthi bayathumela yini kuyabe akula kuthumela ngoba uyathola ukuthi kula ma-cases okuthi umuntu even e-rent yabe ngelayo so babe sebehlala bencediswa ngabantu bama-church ama-organizations ancedisa abantu abangani bakuma-situations anjalo. Vele abanye vele ngingathi abathumele kuyabe ngathumela. Ungathumela njani imali wena usesimweni esinjalo?
Abanye
baqala befihla but uyagcina sephumela egcekeni ebatshela ngekhaya ukuthi umumo vele awumaka kahle.
Singathi baningi kangakanani abantu abakusimo leso?
Anjabona ukuthi kwakaba lesikhathi sokuthi abantu babebuya ngapha bengama health care workers, ama care assistants. So babuya abantu ngobuningi babo but bafika baba kuma situations achiene yangangawona lawo njalo ihulumende ajabona uhulumende we-Britain usetshintshe kaningi ngama-policies e-immigration ngoba bazama ukuyehlisa inamba yabantu ababuya ngapho. Siyathola ukuthi aba-vulnerable abangani baphethwe ngento ezinjalo yibona laba ama-health care assistants kaningi.
Lo ke ngumnumzana Alexander Mathe, umongi ohlala eBelfast eNorthern Ireland, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eIreland. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu ngembono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Kati yenu mnangako wakati wakangaka usabani kakirazi. Maa eti mpresident wakutelo mwabani. Ii mpotulizi zingatezi mkwatiliyo ngezani. Kesikolo kwa bantona bezi mbago balalame na shaka. Abantona bezi mbago balambini. Uwae kunga chingisi mwota lezi kutengi la bantu kuti. Imote zingako ezi katisena kupila. Imote zingake ezi katungulani. Usabani mnangako. Maa kusawutu wakutelo mwabani. Ito aisawa yo yini. Enge kutige kuti kuti uwae mpotulizi kakirazi zina chingi so kutengi la bantu kuti. Kutipata lama tiche. Isikolo lapha kunjungise isikolo yoki.
Hayi, ngiyabonga Studio 7 WhatsApp. Bengazi ukuthi izinto zihamba kanjani. Mina bengicabanga ukuthi kuba lula ukukhuluma ngesikhiwa utype ukuthi izinto zonke zihlele kahle noma lisenzama ukuforward ama message lawo engathumeleyo ukuthi utholakale usizo lalo fan but angabe kunzima leyo ndlela. Hayi, siyabonga kakhulu. Sizobona ukuthi sizama ukufunda usize sithole sizwe siyabonga
Studio 7 hey ndabantu bayikhuluma inyongo labo bezana nkosi yami umuntu ezana ukwakhuluma into ephilayo akekho even noyedwa okwakhuluma into ephilayo lokho ngamamela nje Studio 7 akekho umuntu ezana ukukhuluma into ephilayo bonke ngathi bayahlanya labantu mina ngazi bonke akekho noyedwa okhuluma into ephilayo kuze umthule incube nkosi yami eyifundiswa eziphendukile zatshintsha kwaba iziponda nje ezingenamsebenzi ebekhuluma into engazisebenzi benza into ezingasile nkosi yami from izindola to beras cheki yamabondi manje sokuyiziki nalo liwa njalo ilokhu ivalo hayi ezami iyehluleka nkosi yami iyehluleka noto udlala iyehluleka at least kube kuyafakwa enye iphathi sibone ngayo ukuthi yona yenza njani
njani Studio 7 themba lonke liphilile basakazi kanye labalaleli siyaveza amawofethi athi wona afuna ukuthi kuhlolisise i-compass station yabo azange kwenziwe kahle thina ke esahlukumezwa ngumxazo yegugrawoni sibancane sizala sidle mali i-nutrition kwenziwani ngathi sisidla ukudla okuvele kungakaze kudliwe emhlabeni lathi siyayicela i-compass station yenale wonke umuntu akade khona isikhathi segugrawoni labazele kusiyasukela ngo-89 bahlukumezile sisidla izihlahlakazana siphila nzima lathi sicela i-compass station bayitholile imali ekuqaleni bayisebenzisile abanye bayisebenzise kubi sebefuna eyinye lathi sifuna i-compass station ngoba sahlukumezwa nxa egrawoni lathi siyayicela i-compass station yenaleyo siyabonga
Studio 7 salibonani lathi abantwana bezimbabwe bafa ngendlala nje lathi imali egovernment lathi ingaphi njengobana izikolo zibiyilwe zirinovetha ngabantu abazisebenzela e-South Africa Botswana emazweni angaphandle bazirinovethela lathi imali egovernment ingaphi kuthiwa nje ubaba omna kakho uyacela ukudla kulo muntu ongubaba shiyo ngayicelela abantwana ukudla kumbe kumele thathe imali egovernment eyithenga ukudla hayi okwezimbabwe sokuzima lokhu sokusehlula thi na angikhona ukuthi umuntu angathi engubaba kuthiwa uyacela izimbabwe ibe zinto zayo zonke hayi sicela kungase kube hlulile bethiyele elilizwe lethu kungcono kuthiwe kwakubuse abantu ababuya ngaphandle kwamazwe ngoba bangcono kakhulu barinovethe izikolo bayenza zonke izinto bayenza bageda umgodi yamanzi igovernment imali egovernment ngathi ngathi abantwana babe besifanye ndlala chaba uchaba ngivuzethile abantu ukuthi imali egovernment ngoba nguye ongafuna ama-opposition party e-parliament ngoba izanu-cape iyazenzela nje into ezifunayo ngathi akula opposition party kahle ngithuma lapha e-cosmos kit ngokuzala ngizalo elifana
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 yizo inombolo elingazisebenzisa njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp nsuku zonke kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ezediaspora lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa ngokukhulunywa ngabamabandla ezombusazwe lapho bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo kulelo lizwe isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUS umnumzana Obed Masaraure usetholakale elecala lokuvimba umthetho isilinganiso segolide elithengwe nguhulumende lonyaka sehle ngokubili ekhulwini nxa kuqathaniswa legolide elithengwe nyakenye ngesikhathi esifanayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye lingakhohlwa uhlelo Live Talk luyalandela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.